sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 5 ngwamabasa 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sengikuthabelayo kakhulu ngerali leyo ukuthi ilethe abantu ababhilifa kuma-political parties nama-political ideologies atshiyeneyo bahlangana. Kuyikho okufunwayo yithi izizalwane zeZimbabwe ngokuze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngalo yokuthi sibe at least the political party eyi-1.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano wenera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho.
Xa ungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kunabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala ama-bonus futhi, so i-cash iyabe idingakala.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ngelanga.
Direct from Washington, the voice of America.
Siza kuzwa njalo abalaleli besipha imbono yabo ngomsakazo weStudio 7 njengoba ngolwesihlanu ufikiswa iminyaka elitshumi lane wasungulwayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano we-National Electoral Reform Agenda inera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma zokuziqinisa ebunzimeni uZulu abhekane labo kubangelwa yisimo somnotho lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Bebeze emhlanganweni wokwaziswa impendulo yabeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuzikhalazo zabenera abazethulayo kumaviki amabili edluleyo owenzelwe egcekeni leFreedom Square. Umgcinisihlalo ohlangothi lwezemithetho kunera engunobhala jikelele ku-MDCT umnumzana Douglas Monzora uchathisa amanyathelo abasezawathatha ngemva kokwalelwa kwabo ukutshengisela. Ngaphandle kwamabandla ezombusazwe bekulabo enhlangothi ezehlukeneyo zempilo kulumbuthano abagoqela izifundi, omunye wenkokheli yenhlanganiso ebezikhona eyeZimbabwe National Students Union ZINASU bekungumnumzana Aliste Funye.
Mina ngikuthabelayo kakhulu ngerali leyo ukuthi ilethe abantu ababhilifa kuma-political parties nama-political ideologies atshiyeneyo bahlangana. Kuyikho okufunwayo yithi izizalwane zeZimbabwe ngokuze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngalo yokuthi sibe at least the political party eyi-1 estrong ekwazi ukuthi ihambe iyengena kuma-grassroots. Ngoba into kade siyinanzelela ukuthi ama-political parties ethu amaningi kade ephelele edolobheni. But ade siyasinika ukuthi umuntu olabantu kozwini uyabuye ezobamba lomuntu olabantu etsholotsho, ebuye ezobamba lomuntu olabantu eharala.
Osekukhangelelwe ufunyethi yikuba atsho ukuthi kuyini azokwenzela uZulu ngemva kokutshengisela amabandla aphikisayo la.
So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kwakhona bakwanise ukubambana, but into esisele yokuthi besinike i-way forward yokuthi iZimbabwe abasithembisa yona iZimbabwe enjani. Ngoba umgabo eceda ipolitibiro yakhe uzazitshela ukuthi iZimbabwe ayifuna iZimbabwe entsha and ehambe erizonetha labantu abasemakhaya. So isikhathi esiyasokuthi bona njengama-political parties abaphume ne-clear political agenda and a clear definition yeZimbabwe abayifunayo.
Umnumzana Maxwell Mavuna wako Jahana eGokwe ehlala emzini weKambuzuma usole ukwenza ngamapholisa abenyakazela ndawana yonke.
sengikujayele lokhu bayazama ukusiyethusela kodwa akubancedi la ngokuthi thina vele uyasik and tired asabasabi sibamelele bona bengasilanda vele yikhonoko sizabona sizakuthola sizabona sebefikile ukuthi baya besithi kodwa sibamelele thina asilanda bala.
UMavuna obekhona la kumhlangano wokuqala kumaviki amabili edluleyo ulandisa ngokumfuqayo ukuza kule mihlangano.
Ima umfuqo yintando yokuthi zifuna ukubona iZimbabwe vele sithi thina sokulomunye umuntu ukuthi laye umgabi sehambile sesimkhuphile umgabi sesile iway forward echiyana le ukuthi kule ZANU PF azisafuni into zeZANU PF lezi sithi singabuthana sonke so kumbeni kungasinceda ukuthi sidile lo mgabi once and for all.
Umnumzana Peter Moyo wase Warren Park ngomunye wabazinikele ukuza kulo mhlangano.
Khathesi vele sesikhathini sesikubheka kafulu akula kudla akula mali akula msebenzi angazuthi singaphila njani umgadi vele sifuna ukuthi into enenye enzisendlini yami ukuthi ngifike lapha ukuthi sisuse umgadi sikunjeni kungene omunye umuntu asirandaba ukuthi umbani kodwa sifuna ukuthi umgadi asuke esikunjeni ngoba usesibulele umgadi.
Abaze ukuzangena lomhlangano owenzelwe eFreedom Square bebevele befuna ungena ezitaladeni ngaleso sikhathi bethi ngoba sebediniwe kwenza kwahulumende wezanu PF olobandlululo njengokuqala lapho babefuna ukungena ezitaladeni betshengisela bavinjwe inkokheli yabo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amanengi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga isuka kumadola angaba likhulu yaya kumadola angamachumi amathathu kuphela. Lokhu yinto esichiye abantu abanengi bethukuthele ngoba bengenelisi ukuthatha imali zabo. Ngicho le mali ethunyezelwa abantu isihlobo labangani abaphandle kwelizwe ngamankampani afana le MoneyGram iyake iswelakale emabhanga kwezinye insuku. Imitshina yama-ATM layo ibikwa yomeqa ayisatholakali imali. Sixoxele ncwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba kuchera.
Udubo olukhona ngelokuthi akula mali elizweni. I-Reserve Bank izame ukuthi iprinte ama-bond notes kodwa ayabe esilela. Abantu abafuna imali banengi njalo nxa ungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kulabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala amabonus futhi so i-cash iyabe idingakala ngabantu abaningi.
Ukusebenzisa irandi lakwele South Africa okukhulunywa ngabanengi kanye lebhanga elikhulu lelizwe yinto esingabona isenzakala yini?
Angiboni iZimbabwe ijoyini iRand Monetary Union. Khanya njengani abakhokheli baleli lizwe ababoni ukuthi kunganceda njani. Njalo nxa ungakhangela iRand ukhanya njengani alikho stable kathesi nxa ungakhangela into ezenzakalayo eSouth Africa. So ukuthi iZimbabwe isense iRand angibone kwenzakala. Kodwa kuza kubanga ukuthi indaba yemali ilokhe ihlupha lapha eZimbabwe ngoba abantu baye befuna ukuthi babe ne-cash, i-cash yangkhona ingatholakali.
Lungalungisiswa njani lolu daba mnumzana kuchera ngoba abantu abaningi bayakhala bathi lanxa nje ikhona imali belayo nale ndlutshana balayo emabhanga kabe nelisi ukuyithatha.
Kuvela kudala sike saxwayisa uhulumende ukuthi kumele abe lemithetho engakwanisa ukuthi ihuge abantu abamanye amazwe ukuthi ba-investe lapha eZimbabwe. So ngibona njengani udubo lolo ukuthi sililungise khathesi uzaba nzima. Kodwa uhulumende kumele abe nemithetho lama-policies engenza ukuthi abantu abane mali abakwamanye amazwe kumbe abalapha elizweni bakwanisa ukuthi basenze izimali zabo bengasabi ukuthi nxa bengafaka imali yabo kwi-economy izanyamalala. So uhulumende kumele abuye lama esingathi ngama confidence building measures.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zibikwa zithumeza imali efika phose ibhiliyoni elilodwa ngomnyaka. Kodwa iningi lemali le ngeyokuphathisa isihlobo labangane athi ukusungula amabhizimusi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe ukuthi kungani abahlala phandle kwelizwe bengasungula amabhizimusi ekhaya.
Ye, kuyakufanele ukuthi kwenzakale, kodwa ngesimo esikuso kathesi ekhaya eZimbabwe angibona ukuthi kulo muntu engahamba eyobeka imali yakhe kulizwe elinjengale eZimbabwe, especially masibhekane nama-elections kanje. So siyabe singawazi ukuthi umumo uzoba unjani. So bengaba khona abafuna ukuyoinvesta eZimbabwe kodwa okwakathesi angibona ukuthi bazohamba anytime soon.
Kuyini okungakubangela ukubana abantu bengahambi ukuthi basungule amabhizimusi?
Inkinga yokuthi abantu abalathemba mase sifika kusikhathi sama-elections ngoba i-government ilakho ukuthi ithathe imali zabantu njengoba yilo msindo omkhulu wokuthi bafunde ama-elections njalo bayezama ukuthi babonise ama-voters ukuthi i-electorate ukuthi bayakwanisa izinto. So bayagcina sebethatha imali ezingaso zabo bazisebenzise kuyona leyo misebenzi. So umuntu wonke uyawazi ukuthi ngalesi sikhathi yaso sikhathi sokuthi uyo-investa eZimbabwe. So kathesi abantu angeke bahambe njalo indaba yama bond note le yethusela ama investors akula muntu ongahambayo investor kulizwe le mali eyokuthi ungathengisa izinto zakho awukwanisi ukuzuza imali yangaphandle kwelizwe. Uyabo uthengisa lokho okuthengisayo ngemali esebenzayo eZimbabwe kuphela. So into ehluphayo ukuthi ama investors ayekhaya ayobeka imali zabo ekhaya benga ngoba babengasozi kubekwanise ukuthi babisele imali zabo back kuma currency anjengerand ama-US dollar.
Umnumzana Dennis Turo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ku Live Talk kuhlelo lwe Diaspora Forum namhla sixoxa ngobudlelwano kwezemali phakathi kwabantu abasekhaya lalapho abaphandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikhansili yezomvikela e-United Nations Security Council ibe lomhlangano wesiphangiphangi namhla wabuhlaziya ukusetshenziswa kwezikhali ezilethefu kwele Syria. Abaze emhlanganweni lo bethesa umongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad labangane bakhe bakwele Russia umlando wokusebenzisa lezi zikhali. Abezombusazwe kanye labakumsebenzi wokuphathisa uzulu lapho ehlelwe yingozi bayahlangana etale lephalamende lakwele Melika eCapitol Hill behlaziya indlela zokuvimba ingozi endlala enkulu engehlela izwekazi le-Afrika nxa kungasathathwanga amanyathelo ngokuphangisa. Inyanga kaMabasa iyo eyabekwa eceleni ngamazwe omhlaba jikelele ukukhuthaza ukuphathwa kahle kwabaphila lomkhuhlane we-autism ukuze bathole ithuba lokufundisana ngokuphathelane lalo mkhuhlane. Ukuze sizwe okunenge, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele uDokotela Themba Nyoni ongumqeqeshi ekolishini leNational University of Science and Technology kobulawayo, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso ebizwa ngokuthi United Technologies.
Autism is a problem and
kuyini okumele kwenzeke uze umphakathini aphakamise ulwazi lwabo mayelana ngalesifo?
Umphakathi akayithethile ukuthi umphakathi awazi ngama-issues wona lawo. So into enkulu yokuqala ukuthi abuye lolwazi bafundiswe. Yani nxa sebefundiwe sebekwazi ukuthi kuyini, kuzaba lula ukuthi bakwazi ukuthi i-problem le isetshenzwa njani, abantu labo basizwe njani.
Umntwana kumele ayenzeni ukuze umzali abone ngani umntwana wakhe uyaphila leso sifo?
I-autism igoqela kakhulu indawo ezintathu. One, i-behavior ku-society. Uthola ukuthi umntwana wakho uyabe ngalama-social skills. Okunye uthola ukuthi khona i-communication, number three, communication. Uyabe ngiphela ama-problems ene-speech. Omanye uthola ukuthi khona ule-six, uyabe lokhu esenza into eyi-one okuphela for isikhathi eside. And so maningi ama-symptoms angikhona lapho sonakhanya. But uyaqalisela ukuwabona at the age of about inxa yobo-24 months usiya phezulu. Uyaqalisa ukubona ama-behaviors anjalo emntwaneni.
Njengomuntu ololwazi oluthile mayelana lemishina eyama-ICT leyo siza abantwana ababona ngani kunzima ukufunda, ungathi ama-ICT azonikeza abantwana abaphila lesifo se-autism ithuba lokuthi aphile impilo enhle?
Kakhulu, ngoba ama-assistive technologies lawa uthola ukuthi khona aqalile ukunceda ekukhulumeni. Umntwana ole-problem yekukhulumeni kulama-tools asetshenziswayo ukunceda injani ukukhuluma. Kulama-tools o-air training ukuthi nxa akwanisa ukuthi enze into ayikhangele ayenze. Kulama-air motivation.
Umnumzana Themba Nyoni ufundisa ekolishini le-NUST kobulawayo, njalo ungumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-United Technologies. Ubekhuluma ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7. Umsakazo we Studio 7 ufikisa iminyaka elithumi lane 14 years usunguliwe ngolwesihlanu kuliviki. Silethemba siyazifeza zonke isithembiso esozenzayo sisungula lumsebenzi okulethulela indaba ezimqotho njalo ezingeyamelanga kwelinye icele. Nxa kulokusilelayo sicela lisitshele ngokusithumela iWhatsApp, iWhatsApp audio loba ivideo, i-email kumbe lilobe emakhasini ethu aweFacebook ikakhulu ele-VOA Ndebele. Wathi silicathekele abanye babathumele imbono yabo ngeStudio 7 kuWhatsApp.
Umsakazo weStudio 7 uyanceda amaZimbabweans amaningi ngesizathu sokuthi yiyo yodwa nje yodwa umsakazo otshela abantu iqiniso kule ZBC Radio Zimbabwe eyabe tshela abantu ngokwezanga kuphela, ayikhulumi ngento ezenzakalayo elizweni eziqondileyo.
Uyawulalela njalo uStudio 7 sibili uyaqeda kakhulu. Njengoba ngitshile ukuthi abantu beZimbabwe they are being abused ngokuthi kabezwa iqiniso, bezwa nje propaganda eziyezana ukuphela. Ikathi iStudio 7 sincedile abantu bake bezwe ezinye izinto ezijenele. Direct from Washington.
Radio 7 vele lati siyazwana layo ngoba kuthi nxa sebethatha indaba so abalabhayisi ukuthi nxa sesikhuluma bayakho kuphumisa elokuzeni eradio abantu bezwe jekelele bengakhatshela manga vele iStudio 7 sekuthi banika abantu ama-radio vele abambe iStudio 7 ngoba laphana kuthi AN 919 vele ama-radio abangapha vele ayahlupha ukuthi umuntu abambe iStudio 7 but siyathabela kakhulu lathi njengebandla eliphikisayo vele sithemba layo iStudio 7.
Igama lami nguNtando Enkosi Moyo eJohannesburg ngihlala eKensington eZimbabwe ngibe eKezi eMatopo. I-Studio 7 mina njenge-news source ingisize kuthini siyakwazi ukuthi kwenzakalani around us eSouth Africa, iindaba ze-xenophobia zinalezi zizwa ngayo, ukuthi kwenzakalani ekhaya siyakuzwa lathi noma silapha ebudeni. So it has been really helpful, ibe luncedo kakhulu ezimpilweni zethu ngoba yonke into ebasitshela yona yinto eliqiniso futhi ekuground ezinye izinto esiyabe singazitshelwanga ngama-news sources e-government kumbe awasekhaya. So iStudio 7 iluncedo kakhulu.
Hayi, sesalibonani Sizwe Sihle. Ibizo ngumuthusi Bashimani Ndlovu, kodwa abaningi ke ngawo loyo msebenzi siyaziwa njengomadlela. Sifuna nje ukunivezela Sizwe Sihle ukuthi hayi, iStudio 7 yinto ebaluleke kakhulu, yi-media platform esiza kakhulu thina singama-artist ngoba umsebenzi wethu bayakwazi ukuthi bawufikise ebantwini, batshele isizwe, batshele abantu ukuthi manje senza lokhu nalokhu. Nathi ke ekukhuleni kwethu nje njengoba namhlanje umadlela lo esekhulekhulile singasho sibabonge sithi khona hayi bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngokusiveza ebantwini. Siyafisa ukuthi bangaqhubekela phambili benze umsebenzi omuhle. Kodwa ke thina nathi njengoba kuyiplatform yokuthi nathi siziveze sengiyothatha le opportunity ngizimakethe iStudio 7 ivuma ukuthi kune-caller tune esikhitshwe ngulo mdala umadlela MTN. Ma ukwazi ukuthi une sim card ye-MTN uyakwazi ukuyithola ibe i-caller tune kuwe. Unga SMS-a inamba ethi 4909929 uthole ungamnanku samamoyi SMS a 30180. Ngizophinda futhi SMS a this number, this code 4909929. Uyi SMS a 30180. Uthole ikhola tune ye MTN eka ngamnanku samamoyi wadla bani bani. What's up that? Hayi siyabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngalumsakazo. Sifikisa nje iminyaka engu-14 ngolwesihlanu siqale umsebenzi. Ulakho njalo ukubabukela ekhasini le-VOA Ndebele kuFacebook lakuwebsayithi yevoandebele.com. Lawe ungakhuthwa ileli thuba, thumela eyakho imbono ngeStudio 7 kuWhatsApp kumbe kasini letu le Facebook. Kwezemidlalo lamhlanje, inhlanganiso ye-Pretoria Portland Cement Zimbabwe ithi izaqhubeka isipha usekelo lwemali kumjaho wematopos 33 mila lobanje kube lokukhono naphezu kwendlela umncintiswano olunyaka oqhutshwe ngayo ngempelasonto edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Abaqoqi bomjaho we-PPC Matopos 33 mile abasele bebhula umlilo ngemva kokuba sebechothozwa ngendlela umjaho we-Ultra Marathon oqhutshwe ngawo, njengoba kube labadlali abayithoba munomunye abakhalale ukugijima kumncintiswano we-PPC Matopos 33 mile ngomgqibelo. Lokhu ngemva kokuba abadlali abafika amajumi amathathu lanye belahlwe yimota obekumele ibakhokhele bahlanhlatha beqonda phakathi kwendawo egcinelwa inyamazana eMatopos National Park bona kumele bephume beqonda edolobheni lakobulawayo. Kuthe sekunanzelelekile ukuba sebelahlekile umtshayeli wemoto wathwala abadlali abangamashumi amabili nambili wayabathiya phandle kwepark emgwaqweni oqonda kobulawayo, okuyisenzo esidale ukuba abalandeli bomdlalo wokugijima bethi impumela yalo mjaho ibingaseyiwe yeqiniso ngoba abadlali beke bagada imota. Umgcini sidalo wenhlanganiso yebulawayo Athletics Board okuyiwe eqoqala umncintiswano we-PPC Matopos Ultra Marathon uManuel Mpofu uthi balibonile iphutha labo njalo bazaqondisa lapho abaphazamise khona.
Uthithi i-route to inspection sonke lomntwana lwana uyazi i-route akazi ukuba ufambazekele kuyini, but siyabonga ukuthi khona amadoda ajele ukuwina nje yona lawo vele awinileyo lawuthi okuna omunye umuntu anje abana abajele ukuwina kade niza kuthi no lomfana uthathe advantage yokuthi sinaseke salahle, but ezibhava sikubonile vele khona yauthi it's very important ukuthi imodeli yana inid veko anje we have to put abantu babeyi-two.
Isiphathamandla senkampani yePretoria Portland Cement i-PPC ngamafitshane okuyiwe esekela lomncintiswano ngemali uKelebone Masiyane uthe bazaqhubekela phambili besekela ngemali loba nje kube le ngxaki lonyaka.
Yes, we do appreciate ukuthi for ukuhlangana okukhulu okungaka kuyakwanisa ukuba namaphutha lapha nalapha khona ukuyana, I think ngokunye kokunye okungabe kwenzakele, but what we normally do nxa uma sesiqedile i-team ena le responsible uku-organizer siyahlala phansi senze lokhu abathi i-postmortem sibe sesi-reviewa ukuthi laphana kuhambe njani laphana, but next year sibone ngani kuzoba ngcono.
Onqobe kucele labesilisa kumjaho we-33 mile ngu-Lino Muchena okunguye onqobe njalo nyakenye, ikanti endaweni yesibili bekulo Andrew Chimpitzi Kayi kuthi endaweni yesithathu bekulo Peter Tumbare. Kucele labesifazane kunqobe uLizi Chokore kuthi uSamkeliso Moyo yena uqede esendaweni yesibili, ikanti onqobe nyakenye uMonica Kativu uphuthe esendaweni yesithathu. Ekhuluma ngemva komjaho uMoyo uthe yena usebenza gadalala ukuze ayenelise ukwala ilokho encintisana labasakhulayo. UMoyo ule minyaka engamashumi amathathu nantathu yokuzalwa njalo uthi uzakwala ilokho encintisa nxa umzimba wakhe ulokhu usamvumela. Umncintiswano walo nyaka we-PPC Matopos 33 mile ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane lamakhulu amabili abaphatheke kumncintiswano egoqela we-33 mile, we-21 kilometers, we-10 kilometers kanye lowe-5 kilometer fun run. Nyakenye kwakulabadlali abafika phose amakhulu ayisithupha abangena kulo mncintiswano. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Ngoma imnandi isiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano wenera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho namandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Ukusilela kwemali ezilizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.